Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 25 Nhlolanja 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ele China selinikezele eZimbabwe amanye njalo amajekiseni okuvikela iCovid-19 azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000.
Kodwa into eqhakathekileyo ukuthi uhulumende kumele abele plan emgceke.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni lakobulawayo izolo ntambama ukuzophawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo amanzi olwegwayi Shangani pipeline kanye lolwe Epping Forest. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kwabanye babo abathathu izizalwane zakwele South Africa.
Kuliqiniso ukuthi kukhona ukubulalana okwenzakalayo phakathi kwabafana baseZimbabwe nabase South Africa abangamaZulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. China selinikezele eZimbabwe amanye njalo amajekiseni okuvikela iCovid-19 azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Lokhu kwaziswe ngumeli wele China eZimbabwe izolo. Amajekiseni alungiswe yinkampani yaseChina iSinopharm aphiwe iZimbabwe kuqala afike eHarare kunsukwana ezedluleyo njalo yiwo asetshenziswayo kathesi ukuhlaba izisebenzi eziqakathekileyo ezigoqela ezempilakahle. Isipho esitsha lesi sitsho ukuthi eleChina seliphe eleZimbabwe amajekiseni afika phose ingxenye yesigidi 400,000. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba wazise izolo ukuthi uhulumende uzathenga amajekiseni adlula kancane isigidi 1.2 million avela kwele China. Kodwa abantu balokuthandabuza ngejekiseni lase China leli besola ukuthi lilawo na amandla okuvimba imkhakha yonke ye coronavirus. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla seZimbabwe Christian Alliance yona iphathisa izibhedlela ezijeneyo ngempahla yokusebenzisa ekulwisaneni legciwane lecoronavirus umfundisi uSenisivanda.
Kuyabongeka ukuba iChina isinike ini donation 200,000 injection. Kodwa into eqhakathekileyo ukuthi uhulumende kumele abele plan emgceke ukuthi uyothola ngapi injection eziningi, ngoba siyananzelela ukuthi inani okumele lihlatshwe lapha eZimbabwe liyafika kubo 10 million ukwenzela ukuthi lumkhuhlane weCovid ungabi lamandla esizweni sethu. Kuyadakala lokho abathi ngesilungu herd immunity, ukuthi kuhlatshwe inani elithize ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungakwazi ukuba lamandla lokubhodela izweni njalo. Ngakho ke lokho esikhuluma ngakho kusesencane, kulutshwana kakhulu. Kuyadingakala ukuthi uhulumende kukhanye ukuthi kati leni 8 million ezadingakala iyatholakala ngayo. Sizwile ama-medical aids akhanya lawo edinga emaceleni, kodwa ekugcineni umlando lo kuhulumende ukuthi uhulumende kulokuthi abemelele ukuphiwa ama-donation lawo esiChina, yena vele imali yakhe ingaphi njalo uzathenga nini okukhanyayo, ngoba nge-population elenani labantu abaseZimbabwe kuyadingakala ukuthi ngabe umpenxa sikhuma kubo 5 million million or 6 million ama vaccine. Kodwa ukhathesizwa bekhuluma inumber ezingani zehlile ezingani ziphansi.
Ijekiseni yakwele China le abantu abanengi ungani bayayidondela, kuyini elikubonayo njengenhlanganiso nxa libhoda lapho okuhlatshwa khona abantu?
udubo olukhona ukuthi abantu abaningi nxa bekhangela izinto ezivela eChina bazesaba ukuthi into yabe ingaqinanga, into engeke yabusakhatshana. Ikanti mbona kwama-vaccine kuyabe kwehlukile. Kodwa-ke into edingakalayo ukuthi ngabe kuba lo mkhankaso wokunika abantu ulwazi. Nxa sikhangele kulabo abahlatshwayo kathesi, kuyadingakala njalo lokuthi amadokotela lodumaziwayo kobulawayo kumbe kweHarare aphume ehlatshwa, ngoba into eqakathekileyo abantu bafuna ukubona abantu abakwaziyo ngezinto zempilakahle ukuthi bavuma yini ukuthi abantu bahlatshwe ngale injection yesiChina. Kanjalo-ke siyananzelela ukuthi abaningi labo abahlatshiweyo abanye bakhona ngabantu ade bekhanya besesaba, kodwa njengoba nje besebenza ezibhedlela kwezinye indawo akulalokuthi ade bengalwenza besebemele bathathekele injection. Ngakho-ke mbonani mina kuyadingakala ukuthi indaba leyo lwazi iqakathekile leyo ukuthi kuphakanyiswe amabizo abantu asebehlabile abaziwayo, ukwenzela ukuthi abantu abaningi bebe lesibindi. Nxa bengabona ukuthi awudokotela uzibani uhlabile, kutsho ukuthi umuntu uyasale selesibindi.
Umfundisi uSenis Banda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abazinkulungwane ezedlula isikhombisa 7,872 asebehlatshwa ijekiseni lokuvikela ukubanjwa igciwane le-coronavirus elizweni jikelele. Lolu gatsha luthi njalo kulabantu abayi-9,028 ababulewe yi-COVID-19 izolo elizweni jikelele, kuthi abangama-50 babanjwa leli gciwane. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni lakoBulawayo izolo ntambama ukuzophawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo amanzi olwegwayi Shangani Pipeline kanye lolwe Epping Forest. Uhlelo lwegwayi Shangani ngolokuqhelisa impompi eya edamu leMthabezi ixhumanisa lelemzingwane elingelinye lamadamu lapho idolobho lakoBulawayo elithola khona amanzi. Uhulumende wathembisa ngomnyaka odluleyo ukuthi uzancedisa kunhlelo zamanzi amadamu eMthabezi, Insiza, iNyankuni kanye leKami Aquifer, Epping Forest leRochester. Uhlelo lweZambezi Water Project yilo olubikwa lungaqeda uhlupho lwamanzi ezigabeni zeMathebeleland. Isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland North umnumzana Believe Gawule utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzanceda idolobho lakoBulawayo ngamanzi.
Uyakwazi ukuthi eMathebeleland region abantu bahlala bekhala ukuthi uhulumende uyabayekelela izinto kakhala konke lokhu esukwene zadlulayo kwakuthiwa i-development inganjani. So ama-project anjengalayo igwayi Shangani project leyo iqakathekile kakhulu kuregion yethu eMathebeleland, ikakhulu endaweni yamanzi. Anjengokwazi amanzi ayahluphela kule dolobheni lakoBulawayo emsukulweni nalowo khonapho emaNdebeleni emamanzi vele ayahlehlezi ukuhlupha. Ngawe yindlela yokugcwalisa ihlelo ebantwini ngokuthi ama-project la alete intuthuko esigabeni kubuye la manzi amanzi ayeneleyo. Kwabile manzi kulekulele sikhathi ukuthi akuye i-water ration nani ezinika zimele. So ngoluhlelo lukamongameli luqakathekile kakhulu Sithandekile.
Kambe kathesi ungaba lesiqiniseko bani sokuthi luzayenziwa luze luyephela?
Thandekile, uhulumende lo khona uhulumende kamnandi akho. Ngiyakuthembisa njalo ngiyakutshela Thandekile ukuthi kusukela kathesi lulandele luhlelo lwamaprojekti enala uzabona egcwaliswa amaprojekti enala ephutsha. Anjengabona kathesi amaprojekti anjengaita khona lama osuka ezipayipi osuyenziwa amabanga amakhulu maprojekti akhulu amaprojekti ahambayo nala into leyozime khonapho Thandekile izaligcwaliswa lindela ubone siya phambili ukuthi inhlelo zakhona
singathi injongo ngeyokuthuthukisa kumbe ngokwenziwa nxa ukhetho soluseduzane.
Hayi, uhulumende vele lomlando ukhulumende umele inhlelo zemedevelopment ezikhona ezibhakeni azenzele i-election sandekile ashiyo campaign i-election ingale kwakhona but kathesi izinto lezane sandekile kukhumbula ama-prodi class azange yenziwe ixwayisha ngakashonto esungulwe kathesi lesikhathi esunguliwe njalo ugqitelezwa kwayo yikuthi uhulumende vele lomlandi ukuthi aprovide ayenze izinto zibe khona amanzi ebe khona ebantwini uhlelo lwamanzi vele yilo kuqakatheke kakhulu amanzi sandekile kumileli nako konke ukuphila nje vele ukuthi emanzini sandekile ihlelo ziqakathekile kakhulu zimani lokuketho
ubona luqakatheke kanganani lolu hlelo
uhlelo lolu olwebhasha ngani kunye lezamezi woraprojekt masikhangela lezonenyamanzovo lokunethamanzi ngapha kuyakobulawayo yihlelo sandekile oluqakathekile kakhulu ubhekela kanye khona ematebeleni region ekhangela ezokulima kukhangele kukhulisa ezomnotho ngokulima amanzi lana aqakathekile kakhulu yibo konke sikhangela lokulima khonokho sibalulekile ukuthi siyakuza sidaleka ngedathi green belt manzi nxa ekhona phakathi kwesihlaba lokuthi amadolobho ethu nalakhona ngapha emsukulwini emadebeleleni azathola amanzi amanzi vele sibalulekile amadolobho akumele abe lesikhathi ukuthi amanzi sesilela amanzi sokuthi beseresho kureshelwa amanzi ngoba ezempilakahle zingaphambaniseka kumele amanzi ahlale khona empilweni zabantu ekuphileni kwabantu nakokonke okudingakalayo ukuthi kusetshenziswe namanzi kuze isigabathethu sithuthuke kunokubana iprojekti lamaprojekti analayo asithambekile azothuthukisa isigaba semathebeleni region aqakathekile kakhulu ngaleyo hlelo.
Lo ngumnumzana Believe Gawu lesiphathamandla sebandla lezanu PF eMathopeleland North ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 esecholocho. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kwabanye babo abathathu izizalwane zakwele South Africa. Ababuleweyo laba babikwa bedutshulwe eBeria laseHillbrow. Kodwa abanye bathi ukubulawa kwabantu laba akwenzakali mahlayana ngoba kukhanya kulempi yabonogada hatshi uZulu Mathupha. Sixoxe lentatheli izindaba eZimbabwe ehlala kwele South Africa umxolisi Ncube. Saqala ngokumbuza ukuthi kuliqiniso na ukuthi bayabulawa amahlayana abeZimbabwe khona le kwele South Africa.
Kuliqiniso ukuthi kukhona ukubulalana okwenzakalayo phakathi kwabafana baseZimbabwe labase South Africa abangamaZulu. Into eyenzakalayo ukuthi emavikini amabili adluleyo kulabafana baseZimbabwe kumbe ngithi abacatshangelwa ukuba ngabaseZimbabwe abasuka baya kwenye indawo eHillbrow kukhanya babesiyabamba inkunzi bafika babulala umuntu obelinde lapho oyedwa ongumZulu. Kwakusukusithi ke abafowabo balondoda basebelandelela umkhondo wabafana laba baseZimbabwe kukhanya babulele abanye babo. Kukanti kuviki elilodwa eledluleyo abafana ukucatshangela ukuthi ngabaseZimbabwe labo bahamba baya eHillbrow bafika badubula phakathi kwamaZulu abelinde lapho babulala oyedwa kwalimazeka oyedwa. Kungakho le yimpi esiphakathi kwalabo abalinda ezitolo kuthiwa ngama-undercover abaseZimbabwe labase-South Africa abangamaZulu.
Lona udaba lobandlululo lwabantu bokuza behlaselwa ngabe-South Africa lunjani lezi nsuku?
Kulezi nsuku udaba lokuhlaselwa kwabantu bokuza behlaselwa ngabalapha eSouth Africa kungani kumile kakhulu ngoba wonke umuntu ubhekane lomkhuhlane weCovid. Kukhanya ngani akekho olesikhathi sokutshona ekhangela ukuthi ubani wakuphi ungaphi. Lanxa nje eKZN abekhonto wesizwe begqugquzela ukuthi uhulumende akeze imizamo ethile ngabantu bokuza ngoba bathi bona sebelahlekelwa imisebenzi kukanti lama lo ukuganga kuyanda kodwa ukuhlaselwa kwabantu khona hayi bekungakathi kube khona ngalesi sikhathi.
Umxolisi Ncube intatheli izindaba eZimbabwe ehlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa. Kulandela ukulandula imbiko eqhulwe enkundleni yobulembo be-internet eye zimlife.com eyokuthi wayejola labafazi babanikazi. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi uzawuya emthethwani ndaba ngoba wahlambazwa liphephandaba leli. Kodwa umhleli walinkundla umnumzana Mduduzi Mathuthu utshele iStudio 7 ukuthi baza kuba bemlindile uMohati engaya emthethwani ndaba. UMohati ulandule ukuthi nguye owayekhuluma labesifazane abane kwingxoxo egciniweyo eyethulwa yizimlife.com esithi kwasetshenziswa ubuciko bemitshina yalezinsuku ukulingisela ilizwi lakhe.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yeCOVID-19 emaphandleni esigaba seMathebeleland South luhamba kuhle. Iphephandaba leChronicle lithi kulotshekesha oyedwa obhubhileyo emgodini weVambeza Sea Mine eGogwe ngemva kokuba umgodi lo kade besemba khona igolide uhobokele. Kwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela kuStudio 7 egama lenkosi. Ngibulisa lonke bantu bakuStudio 7 ngithi hayi umsebenzi wenu le uphethe uyawenza kahle. Mina bengicela ukuthi ke ngibonise into ekhona nje eyinhlupho lapha ekhaya. IZimbabwe ukulunga kwayo kuzoba nzima kakhulu. As long nje kunabantu abafana nalabo Chuma abakuzano, amaNdebele bagcwele lapha kuzano, angazi ukuthi bayabafunani funa ngale. Yiba abancindezelayo futhi abahamba phambili nangodlamelo lolukhona nokuthi kungalungi lutho eZimbabwe, yiba abakwenzayo khona khona banamaNdebele abuzana. Angazi ukuthi impela into esizayithini naleyo. Umuntu uma ezochiya usiko lwakhe ayibhubhisa umhlobo wakhe, abhubhise amaNdebele ngoba esesishoneni kulandwa yona imali nje, i-corruption ekhona phana. Ibuhlungu lento kakhulu kabenzakalayo. Ungakhala mpela inyembezi uma ubheka uze umuntu ekhuluma muzi ukuthi lo muntu ngumNdebele, but into ayikhulumayo so izilusizi kakhulu ngabantu bakubo. Into libuhlungu kakhulu. Bese ngithike kulaba abasuka besiya ekhaya besazi bengahambe ngena ngaphandle bengangeni straight board. Ibuhlungu kakhulu le nto lusizi. Umuntu uzodubalekela indlala eGoli kuro Botswana uye ekhaya, ngcono ngiyefela ekhaya. Uhamba nomkhuhlane futhi usiye ekhaya emaphandleni ongasoze ufike uhlolwe khona. Kanti uma ungahlala khona lapha akulandlala ekhona abantu bazothi kunendlala engazimbanga ukuthi umuntu abaleke. Abantu bayaphila khona la. Lapho khona khona uma sekunomkhuhlane nje hlala khona lapho uhlale khona. Kuphele lo mkhuhlane uhambe uye ekhaya uma uzimisele uye ekhaya. Ibuhlungu kakhulu le nto eyenziwa ngabantu. Emakhaya kunazibhedlela sebethatha nje umkhuhlane lo besiyawunika abazali khona lekhaya, lezingane zisekhaya ezihleliwe le, abantu abangalangqondo, abantu abadala abafohlayo. Kanti ungakwarantayina khona lapha eBed Bridge uhlale ke right, ube kwazi ukuthi no uchekiwe usuright udlule ekhaya, than ukuthi ungene phandle ubaleke or ubaleke khona lapho sukukwarantayina ubaleke uyefika emakhaya. Kanti unakho lokuya subulala isizwe sonke. Le nto ibuhlungu kakhulu eyenziwa ngabantu ababuya phandle. Ngiyabonga imuru.
Salibonani basakazi bami beStudio 7, njani lapha elikhona? Hayi siyaphila, ngukhulu ukopa lo okhulumayo ngilapha kwele South Africa. Basakazi bami, mina into engayisho ukuthi abantu abangafoswa ukuthi bayothatha lo mjovo, ngoba oqala la injection la ama vaccine lawo atestwanga lapha suka khona lapha eAfrica aze kuma trial, lingafanisi futhi imjovo ukuthi ngoba eSouth Africa vaccine ekhona ile yako Johnson and Johnson iyo futhi ethethwe ngubani? Ngu-Ramaphosa. So u-Ramaphosa ejove ngale yako Johnson and Johnson akusho ukuthi iyo futhi esebenza eZimbabwe. So le mebhasi South Africa bengabe sebe research baqeda ngayo, yingakho abantu sebeyithatha. But la
bakhona lapha eSouth Africa abavumi futhi ukuyithatha yona le abanye amanesi abanye laba inhlangano emele amanesi ithe bathi bona angeke baze bayithathe nanoma bebaqeqesha ukuthi bakwazi ukujova abantu kodwa bona angeke baze bayithathe lelo khuzanini le vaccine ngoba kukhona okade kumele kwenziwe abangahlanganiyo ngale vaccine so abantu abangafoswa ukuthatha le vaccine lasekhaya lakho mina ngathi bengafoswa ngoba eyasekhaya ivele eChina eyalapha eSouth Africa ivela kuphi angazi uJohnson and Johnson ubise Britain ubise America kumbe kuphi kodwa okukhona ukuthi lama vaccine afani and lapha aze kuba trial especially lona le eSouth Africa that is why bethi umuntu kuyajova ama volunteer umuntu ovolunteer ukuthi ayithathe uzoyithatha so akungaphoqelele ukuthi umuntu akavolunteer ukuthi ayithathe umuntu akube isinqumo sakhe ngoba uma inga reacta kubi emzimbeni wakhe kuzolimaza umzimba wakhe lokho angeke kulimaze umzimba womunye umuntu ekubeni yena ephoqelele ukuthi ayithathe le vaccine ngiyabonga ngikhulu kopa lo
hello studio 7 mina igama lami ngumashanga manje ngibe ngifuna ukuthi ngitambama lingise kusitiki ngikhulume lapha emweni ngizizwe lapha ku radio ikinga lengikhuluma ngayo ngikhuluma ukuthi le Zimbabwe sometimes uzothola ukuthi makuthi bayothenga iyamathegas bathenge nemadongpiri okushaya abantu bathenge nemota leza zamawater tank leza zokuthi abantu mawademonstrator bawagijimise ngazo manje nyamuza nje kuvele ukugula kwecorona abakhulumi ukuthi bashite imali ayikho mara mawafuna ukuthenga izinye izinto bathi imali ikhona
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 likhumbuleke balaleli lisithumele imlayezo emfitshane njalo lingathuki siyabonga kwezele Melika Udaba lokuthi izikolo zivulwe kumbe hatshi ngesikhathi lesi kulegciwane le-coronavirus luthwalise nzima inkokheli yelizwe leMelika. Amanye amatitshala athi kawafuni ukubuyela emsebenzini nxa bengahlatshwanga ijekiseni le-COVID-19 kodwa uMongameli Joe Biden uthi kumele babuyele lanxa bengakahlatshwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika umnumzana Dan Moyo saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni leReston eVirginia lapho ahlala khona.
Well umumo weCoronavirus ngapha enkhona mina awutshintshanga kangako engingathi kuyabonakala ukuthi sokulotshintsha. Kodwa masikhangelisisa izindaba sibona ukuthi ayikhanye ngathi liyehla kancane ama-infections ayehla kancane ama-new cases akhona ayaqala ukuthi angathi aya phansi. Kodwa ukudabukisa kakhulu ukuthi si-America isibambe isisondele ukubamba noma ngingathi kukwela namhlanje I'm sure isibambe 500,000 people that's half a million people abantu asebesichile ngegciwane and ma ukukhangelisisa uyabona ukuthi cha buningi indlela igciwane leli elingazange libanje khona kahle ngo-Trump ngoba u-Trump wayengapromoti i-social distancing wayengapromoti ukugqoka ama-maski ukusanitize izandla umuntu nje ongathi vele wayengathi uyaphikisa ukuthi igciwane leli likhona kodwa siyabona since Biden take over akakabi lesikhathi eside kodwa sesiqala ukubona umehluko ngoba yena uyapreacha ngaphambilini ukuthi vele abantu bananzelele kakhulu igciwane leli liyabulala encourage abantu ukuthi bangalethi igadi yabo down ukuthi bacabanga ukuthi njengoba kuthiwa sokulama vaccine kusho ukuthi sebengaphomba ukuthi bayekelele bangazigcini kahle ukugeza izandla lokugqoka amamaski loku-social distance. So I think ithemba lona likhona ukuthi hhayi mhlawumbe sizobona umahluko kusiya ekupheleni komnyaka.
Nxa sikhangele okwenzakalayo kuyathembisa na ukuthi umnyaka usiyaphela kuyaba kungasela gciwane le-coronavirus eMelika la.
Angiboni ukuthi igciwane lizophela completely leli mfokagandi ngokubona kwami ungathi igciwane leli into esizoba yipart of impilo yethu njengabo flu kushuthi kuyabe sokusiya ngokuthi hhayi abantu sokumele bathatha i-short njengoba lapha siyabona kulama-flu shorts. I think i-COVID short kuzoba into esizovela izoba lathi for isikhathi eside ngoba iya isizibonakalisa ukuthi iyakwazi ukutshintsha-tshintsha ibe lama variant ahlukeneyo, so ukuthi avoid even i-vaccine. So angiboni ukuthi into abangakhona ukuthi bayi-contain by the end of the year. I think even lawo ama-scientists abo Dr. Fauci bayatsho labo ukuthi mhlawumbe singabhekela kubo 2022 khonale after abantu abaningi sebe-vaccinatiwe, lalokhu abathi yi-head lokhuzana encedayo ukuthi abantu abaningi bangabalali igciwane, then liyaluza i-significance. So sizobona ukuthi kuzohamba kanjani. Lathi sakhangelele khonapho ukuthi sibone ukuthi kuphele kusiyafika ekupheleni komnyaka, kodwa sibona kuzobe ama-numbers ama-new cases azobe sehlile, kodwa ukuthi lona lingabe seliphelile igciwane leli, hhayi cha, mina ngiboni ngathi into esizophila layo isikhathi eside esizayo.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leReston eVirginia. Zezinye zendaba ebesilazo. Ele China selinikezele eZimbabwe amanye njalo amajekiseni okuvikela i-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Ugatsha lwezempilakahle lithi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4041 asebehlatshwe ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus elizweni jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni lakobulawayo izolo ntambama ukuzophawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo amanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.